kwakuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kwestudio 7 basakazi nabalaleli kwestudio 7 okhulumayo ngokamaphosa umntwana eCrossroads ePlumtree. Ngithi mina ngikhuluma ngeamendment bill leconstitution ukuthi izanu labangane bayo umnyonzora laba abayekele ukudlala ngabantu. Abantu bayahlupheka, abantu bayakhathazeka, manje sebezikhethela abantu ngoba befuna bezenzele lokho abakufunayo. Ibhili le yayiyaliwe ekuqaleni kuthiwe upresident engazikhetheli, kambe umbuso onjani ozikhethela okufunwa wuwo okungafunwa ngabantu? Abantu yibo inkosi, inkosi ngabantu, hayi inko abantu bakhokhelwe nje njengezilima noma izithuda. Kodwa liyashona ilanga ngelinye ilanga bazabona ukuthi kunjani. Ngiyabazwela bona laba abantu, mhla iviri lijika bona labo Monzora babekhona, yibo babehamba phambili besithi upresident engazikhetheli, ngoba manje sekungayibo ama-benefiters sebe-benefiter sebezikhetheli ukuthi ulukumalabo, ulukumalabo lo indawo yakubo le Crossroads iphansi phansi kubuhlungu ngabo ubhizi ngezani.
Sanibonani basazi bakwa-Studio 7, thanda ukubonga phezu komsebenzi esenzela wona omuhle. Sibonge kukho konke ukuthi sikwazi ukuphefumula phezu kwezinto esihlangana nazo ezinhle nezimbi njengoba sisezweni nje ngokuhlala kodwa kwamanje seGoli. Basakazi bami, ngathatha isikhathi. Into ezizwiso ethanda ukuthi ngisondele kuyo kakhulu ukuthi lapha ebantwaneni labo abathi badingakala ukuthi kungkhona bebe ama-green bomber. Why sokukhulunywa ngokuthi kumele kube lama-green bomber? Ngoba sokufuneka lama-socha zawo eMozambique, ansokuyindlela yokuthatha abantu abethu behanjiswe khona le eMozambique. Okunye futhi endithanda ukuthi ngusondeze yilokho kukamnangagwa lokhu ukuthi sethatha futhi uMalaba sembisela futhi esikhundleni, ngoba senzela utemu winiswa ngo-2023. Ngoba kuzathi uma kungena sokumele kuye ekhothi kube uMalaba ozamwinisa, ngoba uyakwazi ukuthi abanye abasoze bekukwanise khona lokho. Ubonakala ubutsotsi babo. Kambe lizwe linjani lena leli lihlala lingani lesinquthunquthu nje? Phezu kwalokho, ngapha ilizwe liyafa, ngapha kade sibavala amabhasi ukuthi angahambi esitaradeni, izimoto ezincane lamabhasi la ayiwalayitsha abantu namateksi ukuthi ungahambi esitaradeni. Uhambo kwabo kuthiwa kuvikela i-COVID, ngapha abantu bahamba beminyene ezimoteni zangkhona. Yini leyenzakala eZimbabwe?
Njani balaleli beStudio 7 labasakazi bakaStudio 7, hayi siyabonga sibili ngendlela elibamba ngayo umsebenzi wenu. Siyalibonga kakhulu, sithi ngani inkosi ngalibusisa. Ngibe sengisiya kithi lapha thina bantu bakomthwakazi, hayi mthwakazi asibambaneni bantu bakithi, sibe ndawonye mthwakazi enhle, sivoteleni umqondisi Mbona ingani nguye ongasikhipha eGibhide, ngoba nampa abantwana bako-Israyeli uNkulunkulu wabakhipha eGibhide. Ngoba nginje thina ngapha eMathebeland besingabalandeli bakathokozani MDCT, besihamba laye umama, sahamba saya kuCongress. Sithe sifikile kuCongress wavota abantu bakamyonzora kuphela, and bathandekayo kunzima esakubona ngale thina amathebeland ngapha saswela amagama, kwathiwa amagama ethu awakho. And kwakulya maqembo kamyonzora ayephiwa izimali ama-20 USA besidla kamnandi thina kungamaqembu nje azihawulelayo. Yikho mbona ukuthi thina vele abantu besindebeleni ayisibo bantu, sasihawula sithethiswa la ngobundebele bethu, siseharale khona ngale kuCongress sithethisa sishawudwa zihlobo zami. And wawunxa wawusikhuluma ulimi lwesindebeleni wawungasiwo muntu, ngoba lapho kwakukhulunywa isishona sodwa, kwakungakhangelelanga lokuthi kulabantu besindebeleni, hayi kutho ukuthi wonke umuntu wangowesishoneni. Evela ipolisa lakhona owawumile emnyango wayelibulishona, nxa ukhuluma nje isindebele sakho wawungani umuntu olahlekileyo, isindebele wawusikhuluma lalabo owawuhambe labo kuphela. Ngitsho lakhonapho kuCongress wangikhona abanaba babe esakaz bekhuluma kwakukhulunywa isishona kwakungakhulunywa ivini indimi ezimbili mina mfundi thina emathebeleleni zihlobo sifundile safunda okunengi sabona ukuthi wo khathe sithokozani ubehamba phambili wachaya ikhutha misa wachaya ikhuka desu umuyonzora kati manje thina vela bakomthwakazi singathi ukuthi silani asibo bantu kulaba bantu ngiyachizelela zihlobo zami asibo bantu lotsho nelitshela manga ubhebhethi abantu bamathebele ndewo labo litshela manga wodwa thina sasifona ukuthi kungcono sizimele njengemthwakazi lathi
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.